Ukuhlolwa kwamagama ku-voters roll eZimbabwe kugitshwa namuhla kulabaningi abakhonana ngokuthi amagama abo kawakho kugwalo lolu oluzasetshenziswa mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka. AbeZimbabwe Electoral Commission kabakakhulumi ngokwengeza isikhathi sokuhlola amagama kugwalo lolu. Nkosazana Ellen Shiri Yedinga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi bayakhala abantu ngokwenziwe iZimbabwe Electoral Commission.
Sithole izikhalazo eziningi, ikakhulu abanye abantu abaswele amabizo abo ku-voters roll, labanye abasuswe kuma-polling station lapho abajayele ukuvota khona behanjiswa kwezinye indawo okungama-ward kumbe ama-constituency ayetshiyeneyo. Njenge-for example, sikhangela ku-ward 8 izizalwane ezethorn grove ezisuswe khona ngalo zafaka ku-ward 1 ebulawayo central, lapha abangahlali khona okokuthi umuntu kumele ihambe yegadi kombi kumbe umchova esiyadinga esiyarejista ukuvota. Abanye bafake kubo 17 kilometers lalapha abahlala khona. So ngezinye izikhalazo esihlangane ngilazo.
Uphinde wathi bazalobela izek ngezikhalazo zabo.
Sibhale ugwalo esiluqedisayo njengoba uhlelo loluphela namuhla. Ugwalo lo sizalihambisa ezek ukuthi belungisise izikhalazo zona lezi.
Uyakhala njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
I-voters roll ingamarathanthini abantu kabakwazi lokuthi bavota ngapi. Abanye lokuthi vele ba-registered kabakwazi abantu. Abanye uyathola ukuthi ukuwadi kumbe ukuwadi 24 nkayi-South kodwa ibizo lakho kalikho kuwadi naleyo, kumbe utshelwe ukuthi kuleyo uza kuyavota kuwadi kumbe 25. So yinto embi kakhulu le eyenzakeleyo, kodwa itshengisa ukuthi khona abakhulu bona ababenza izinto kibo, kutsho ukuthi kwenziwe ngabomu. Okuyinto lokhu kungabe kwenzela ukuthi khona abantu bahle banyampe inhliziyo kumbe bayekele ukuvota. Njalo kutsho ukuthi ngenye indlela ye-rigging le esesiyibona le, ukuthi-ke lithola ukuthi amabizweni kawekho abanye totally.
Abakubandla le-ZANU-PF labo bayakhala ngokwenziwe i-ZEC. Umnumzana Joseph Chuma ngomunye wababambe owangaphansi ngokwenziwe ikhomishini le.
Lumemetheke phose indawo yonke. Kusuka nje kudidanise ingqondo ukubana kungani abantu befuna ukwenza sengani thiwa kumbe thiwa isenzakalo esenziwe libandla le-ZANU-PF. Bekhohlwa ukubana lathi njengeZANU-PF silamalunga amaningi afike aswela amabizo abo khonaphana besiyakhangela i-voters roll ezindaweni lapha ade bevele bejayele ukuvotela khona. Imbangela esenzakalo lesi ilula nxa umuntu ungavula ingqondo zakho ucabange kuhle, hatshi ngenzondo kumbe ngokunye. Nxa vele kusenziwa intoda i-delimitation le eyenziweyo, kuvamile vele ubana izinto ezinje ziyenzakale, amabizo alahleke kwesi sikhathi ngenxa yokuthi bona sokutshintsha phela ama-boundaries ama-ward la ama-constituency lento ezinjalo. Kodwa akusiyonto engalungisekiyo. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantu buthange ade behambile baswela amabizo abo, kodwa namhla bade behamba amabizo abo ebesetholakele esekhona, ngoba iyoda i-system glitch leyo eyabe isenzakala, hatshi ukubana mbethwa kulobugobogobo obukhona oyabe usenzakala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandla elebusayo.
I-inspection ye-voters roll siyenziwe namhlanje nelanga lokugcina kuyavalwa. Kodwa engingakwaziyo ikuthi kambe kuzazwakala nje njengoba ukhetho namhla kuvalwa ukuthi abantu bayenelisile yini ngobuningi wabo ukuthi bayehlola amabizo abo. But okukhona ukuthi abantu abaningi bavele bale mvamo yokungazayahlola amabizo abo, ithatha for granted ukuthi amabizo abo akhona. Naloko ukukhangela engemafonini yiko kwenza abaningi bengahambi besiyahlola. Yebo phela khonoko kade kutsho ukuthi abanye abantu bathi bona amabizo abo abengatholakali. Phela yinjongo yokuizekhi yabisenzela khona ukuthi abangatholakaliyo baphinde ba register futhi
kukhangelwe ukuba ugwalo lokuvota luzavalwa okusemthethweni kusasa. Abazabhalisela ukuvota kusukela kusasa kabasuze bevote kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.